So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 28 Mpandula 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje
ukuba lolwazi ukuba lembiko lilungelo lilungelo lomuntu ukuba athole into ayifunayo njengomnyaka lo usikhuluma ni access to information ku digital space
iZimbabwe namuhla imanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lweInternational Day for Universal Access to Information kulomhlangano oqhutshwe eHarare obukhokhelwa ngumphathi ntambo wezokwethula kwembiko. Uhlangothi lukahulumende olobana ngezomumo welizwe olwezimstats luthi ukukhuphuka kwentengo yokudla lokunye sekuchiye iningi labantu lithwele nzima elizweni. Amalunga ebandla liphikisayo elama-Republicans ePhalamende yeMelika, iHouse of Representatives, namuhla aqale uphenyo lwawo phezu kwamacala enkohlakalo athi engaba adalwa ngumongameli Joe Biden. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. iZimbabwe namuhla imanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lweInternational Day for Universal Access to Information kulomhlangano oqhutshwe eHarare obukhokhelwa ngumphathi ntambo ogatsha lokwethula kwembiko uDr. Jan van Muswere. Othe uhulumende usethuthukise ukutholakala kwembiko ngokuvumela ukuvulwa kwemisakazo eminingi eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba eStudio 7 ikhulume lonkosazana Samantha Spanda ongumqondisi wenhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo e-Signs of Hope.
Yanxa sikhangela usuku lolu lwe International Day of Universal Access to Information liqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi ukuba lolwazi ukuba lembiko lilungelo lilungelo lomuntu ukuba athole into ayifunayo njengomnyaka lo usikhuluma nge access to information ku digital space njengokuthi ku internet emafonini. So at the end of the day nxa sikhangele abantu abakhubazekileyo baba lama challenges amaningi kakhulu ekubeni bethole imbiko befunde ezinye izinto njalo bebe lolwazi mayelana lezinto eziningi ezijiyejiyeneyo.
Isekelo sombuso welizwe ku section 62 sipha abantu ilungelo lokuthola imbiko. Ubona ngani abantu bayakwazi na ukuthi balelungelo leli njalo leli lungelo liyahlonitshwa na eZimbabwe?
Abantu abaningi abakwazi ukuthi balalo ilungelo lokuba bethole imbiko. Sayenza isurvey encane siku National Disability Expo sibuza abantu kumbe bayayazi iFreedom of Information Act eyiyo ekhuluma ngokuthi uhulumende engayenza njani ukuthi umuntu wonke ebe lolwazi. Abantu abaningi abakhubazekileyo babekhuluma ngokuthi bona abakaze bezwe nge-Freedom of Information Act. Njalo saba lethuba lokuthi sisebenzise yona i-Freedom of Information Act sicela ulwazi kuma-government institutions. Bona ngokwabo labo babengakwazi abanye bakhona ukuthi kulento enjalo, kule form elifilwayo, kulani kumele kube lama-information officers asema ofisini kahulumende. So at the end of the day uyathola ukuthi it's both umuntu kaZulu, the citizen or the government officers bonke abakabi lolwazi olugcweleyo.
Kuyini ongakhuthaza ukuthi kwenziwe ukuze abantu beZimbabwe bathole leli lungelo ngokugcweleyo?
So kulezi zinto eziningi esengiya ngazikhuluma ukuthi sidinga i-improvement kuma-services, especially our internet. Nxa singakhangela, more than half of the population ihlala emaphandleni. So with all that population, sibona ingani that i-digital divide kumbe ungatholakali kwama-services awe-internet lani emakhaya kusuka kube nzima. uhulumende wafaka in place ama community information centers. So kumele ukuthi uZulu ayaziswe abe lolwazi ukuthi i community information center ingapi. Ukwenzela ukuthi yena la ekwanise ukuthi ethole ulwazi at a better price. Ngenxa ukuthi uhulumende usebenzisa okuthiwa Universal Services Fund ukubana yenza ukuthi ama community information centers lawo abe khona njalo umuntu o uZulu wonke abe lolwazi at a cheaper rate. Njalo mbona ukuthi concerning abantu abalama disabilities kumele kube lama technologies ukurejiswa kwe tax to ama organizations a importer ama assistive technologies. Lokhu kuba lula ngenxa yokuthi even lokhu bazekile uzathola i-technology leyana ichiphile. Nxa singakhangela even at the moment yona umtshina okwenza i-braille ngokwayo uyadura. So ukuthi yonke organization iphinde i-deliver imbiko nge-braille kusuka kube.
Lo ube ngunkosazana Samantha Sibanda owenhlanganiso emela amalungelo abantu abakhubazekileyo e-Signs of Hope ekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare.
The Voice of America, VOA.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo welizwe olweZimbabwe National Statistics Agency, ZIMSTAT, luthi ukukhuphuka kwentengo yokudla lokunye okudingakalayo ukuze abantu bephile kuhle kanye lokwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa lilinganiswa lelemelika sekuchiye inengi lithwele nzima lingasakwazi ukuthi lenzeni unakekela imoli. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli zindaba lamhla, umqondisi weZimstat unkosikazi Mathiwo Nesaphili uthe intengo yempahla ikhuphuke okwethusayo lonyaka nxa uqathaniswa lasikhathi sinye nyakenye.
The CPI for education had the highest month on month inflation rate of 6.0%, followed by communication at 5.8%.
Bese kuthi i-CPI yezemfundo yangenyanga ikhuphuke kakhulu emazingeni okwehla kwamandla emali enyangeni. Ibe ku-6.0% ilandelwa ngezokuxhumana ngo-5.8%.
Unkosikazi Phiri uphinde wathi imali edingekayo ukuze umuntu oyedwa aphile kuhle okweviki isiphezulu kancane uma kuqathaniswa leyayidingeka ngenyanga edluleyo kancwabakazi.
The food poverty line for one person in September 2023 was 73,236 Zimbabwe dollars, up from 70,460.81 Zimbabwe dollars in August 2023.
Ukudla komuntu oyedwa ngompandula 2023 bekubiza imali engange 73,236 yamadola eZimbabwe, kusuka kumadola ayi 70,460 ngoncwabakazi kumnyaka ka 2023.
Okunye okuphume kulomhlangano yikuthi kulesikhexe esikhulu phakathi kwemali engene elizweni ngenyanga kaNcwabakazi ngemva kokuthengiselana lamanye amazwe ebikwa ingaphansi kwesilinganiso sokuphezulu kokuhlanu ekhulwini 5.4%. Kule mali engenileyo kulaleyo ephumileyo eleZimbabwe lithenga impahla kwamanye amazwe. Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association, NACORA, upha umbono wakhe ngokuvezwe ngabeZimstats.
Kuyinto eqhakatheke kakhulu okufanele uhulumende ayisukumele abone ukuthi kuvinjelwa ngayiphi indlela. Yinto kungamelanga siyithathe kancane leyo.
Unobhala enhlanganisweni emela isebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jafet Moyo, uthi akukho okutsha kulokho okuchiwo ngabeZimstats.
Siyasibona ke amabhizimisi amancane ke akufanele ke asevalile. Izisebenzi eziningi okwamanje phakathi kwelizwe zisila ngokuzisebenza.
Omunye wabaphila ngokuzisebenza, umnumzana Nkululeko Chuma, uthi iningi elinjengaye liphila nzima kusimo somnotho esiseZimbabwe.
Ngoba ungakhalela unemployment rate yalapho ukuthi iphezulu njani. Abantu bayadinga imisebenzi, abanye ngama-graduates, abalayo imisebenzi, balama-degree yabo. No, lokhu kumele kukhanyelwe sibini nguhulumende.
Imizamo yokuxhumana lomphathintambo wezemali, uProfessor Mthuli Ncube, yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe kanye losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangujika. Kodwa ezinye ingcwethi kwezenotho zithi uhulumende ucatsha ngomunwe lapho esithi izinto zizinzile elizweni abantu abanengi ikakhulu emaphandleni besidla imbuya ngoluthi ekhuluma emhlanganweni womanyano wamazwe womhlaba owe United Nations General Assembly ngeviki edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uthe eZimbabwe lilizwe elilomnotho okhule ngamandla kuminyaka emithathu edluleyo kodwa abaphikisayo bathi umlomo awugcwalelwa ngumfula izolo abohlangothi lwe-Monetary Policy Committee eye-RBZ bangene umhlangano wokuzama ukuphuma lendlela zokwenza uzinze umnotho welizwe njalo impumela yomhlangano lo ikhangelelwe ukwaziswa uzulu lobanini ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Abogatsha lukahulumende obulubona ngokuthuthukiswa kwamafekitali lamabhizimusi olwe Industry and Commerce bahlangane labo somabhizimusi kobulawayo behluza umthetho ohlose ukuthuthukisa zamabhizimusi kusukusela ngomnyaka ozayo kusiyafika umnyaka ka-2030. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abogatsha lukahulumende olubona ngokuthuthukiswa kwamafekithali lamabhizimusi olwe Industry and Commerce bahlangane labo somabhizimusi kobulawayo behluza umthetho ohlose ukuthuthukisa ezamabhizimusi kusukela ngomnyaka ozayo kusiyafika umnyaka ka-2030. Lolu hlelo luqhutshwa ngokusebenzelana labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba uhlangothi olubona ngokuthuthukiswa komnotho emazweni ahlukeneyo e-United Nations Economic Commission. Ekhuluma emhlanganweni owenzelwe kobulawayo umqondisi wogatsha lwezamafekithali kobulawayo unkosikazi Mary Chigojo uthi umthetho okhona okwamanje usufike emaphethelweni.
Today the ministry is in the process of validating the 2024 to 2030.
Uhulumende uphakathi kokusungula umthetho yokulawula amabhizimusi kusukela ngo-2024 kusiya kumnyaka ka-2030.
Obona ngezohlonzi lwempahla esetshenziswa nguZulu kuConsumer Council of Zimbabwe, umnumzana Comfort Muchekeza uthi bakhangelele umthetho olobudlelwano obuhle labathengi labalungisa impahla.
So sikhangelele ukuthi ipolicy to incorporate icreate ubudlelwano obuhle phakathi kwa service provider nomthengi ukuthi ukutholakala kwezinto ama cost ezinto iquality ezinto should be negotiated between u consumer lo service provider. So i policy ive le base yoku create obudlelwano obuhle.
Abamabhizimusi amancane abangene umhlangano walamuhla bathi bakhangelele umthetho ozabatholisa imali yokukhulisa amabhizimusi. Lokhu kugcizelelwe ngumgcini sihlalo ebulawayo Chambers of SMEs umnumzana Constantine Ngwenya.
Into sikhangelele kakhulu ku policy i finance ku policy lendlela ze-financing yama-SMEs so that ama-SMEs ayinelise ukwenza i-retooling ukwesikukhangele kakho.
Obona ngezamabhizimusi e-United Nations Economic Commission for Africa Sub-Regional Office uDokotela Oliver Maponga uthi bakubone kufanele ukuthi bancedisane leZimbabwe ukuphuma lo mthetho ozanceda ukuthuthukisa amabhizimusi.
We are working with the Zimbabwean government following their request to recalibrate and develop a new industrial policy. The current policy expired.
Inhlanganiso ye-United Nations iphakathi kohlelo lokunceda ilizwe leZimbabwe ukubumba umthetho ozancedisa ukuqhutshwa kwebhizinisi khonapha elizweni sukusela ngomhlaka 2024 kusiya ku-2030.
We're excited that the Zimbabwean government has decided to make this process very consultative. We are currently in Bulawayo consulting with the stakeholders in Bulawayo on the draft policy.
Zimbabwe ithi isilinganiso sempahla elungiswa elizweni sikhuphukile sisuka kumachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% ngo-2021 sisiya kumachumi ayisichiyangalombili 80% ngo-2022 emavinkilini. Kuthi isilinganiso sempahla ethengiselwa kwamanye amazwe laso sikhuphuke sisuka kumadola ayizigidi eziphezu kwamakhulu amahlanu 324 million US dollars ngo-2021 sisiya kumadola aphezulu kwezigidi ezingamakhulu edlula amakhulu amathathu lengxenye 366 million ngo-2022. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ela kwezivela kwamanye amazwe, amalunga ebandla eliphikisayo elama-Republicans ePhalamende yeMelika, iHouse of Representatives, namuhla aqale uphenyo lwawo phezu kwamacala enkohlakalo athi engaba adalwa ngumongameli Joe Biden aphathelane lamabhizimusi endodana yakhe uHunter. Kodwa abebandla likaBiden elama-Democrats bathi ama-Republicans ahlukuluza nje uBiden ngezombusazwe, ngoba sekuke kwenziwa uphenyo olufanayo kwangatholakali lutho. Oke waba ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump laye wake wathonisiswa ngamacala ePhalamende, kodwa watholakala emsulwa ngemva kokuvikelwa ngabebandla lakhe. Ukuhlaziya udaba lukaBiden sixoxe lolwela amalungelo oluntu njalo olandela ezombusazwe zeMelika uMnumzana Tifa Dube.
Okwenziwa ngama-Republicans babunkomo into esivele evele lindelwe nguZulu, ngoba kuyibo njalo bakuhlongozayo lokhu ukuthi kwenzakale. So lo mlilo abawubasayo awumangazi ngalutho, ngoba kuvele kuyinto abakade kudala beloko beyiqhuquzela ukuthi ayenzakale, ngenxa yokuthi bona bafisa ukuthi umnumzana uBiden laphana uthi abe impeached ukwenzela ukuthi la aphume esikhundleni. Ukuba impeached ngithemba ukuthi siyazi ukuthi umongameli nxa ingabe impeached ikakhulukazi umuntu ofana lo Biden, kuba khona izinto ezinye eziningi asuke zimlahlekele kakhulukazi nxa sisiya empilweni yakhe after ipresidium yakhe, after sedlulise ukuba ngumongameli. Ongawukuthi uyabe ngaselalo ithuba elifanele Donald Trump ukuthi mhlawumbe abuye njalo alwise ukuthi abuye angene. Okuyinto esibona ukuthi ingakho ama-Republicans balwisa ngakho konke kusebanjwe ukuthi abe impeached, benzela khona ukuthi bamzwise ubuhlungu obukhulu kakhulu, ngoba nxa kungaphumelela kungabe yinto ezamenza alimale kakhulu ikakhulukazi empilweni yakhe after politics.
UTrump yena waimpeachwa kumbe wetheswa amacala ngabebandla likaBiden ama-Democrats amthonisisa edalele parliamente, kodwa wavikelwa ngabebandla lakhe elama-Republicans. Kudaba lukaBiden lapha ubona kuhamba njani?
Kuyimvama lokho bamkomo ukuthi sibone kusiba lokuvikelana okunjalo, ukuthi abeqembu bavikele loyo oyabe engumongameli ongumkhokheli wabo ngaleso sikhathi, ngoba sisazi ukuthi nxa kungabe kungenzeka bengamvikeli kuyabe kuzachiya umthelela omubi ozaxekela phansi iqembu labo, nxa kukuthi mhlambe kuye kwahamba kwaze kwafika ekuthenini kwenzakale njalo bengazange batshengisela ukuthi bameseka ekuthenini engatholakali elecala kulokho kuyabe kusenzakala. So asonto imangazayo njalo asonto entsha leyo, lakwezinye izikhathi ezisibuyele emuva noma singaze sibuyele sefika kubo Bush lakubo Bill Clinton, iziningi izinto nxa singakhumbula labo Clinton izigemegeme ezazisenzakala kubo Clinton laphana. Kodwa ke kwakufika esikhathini sokuthi abalandeli bakhe babeqhubekela phambili belokhu bemeseka iloba noma into beyibona ukuthi nansi isegcekeni, kodwa ke babeqhubekela belokhu bemeseka okutshengisela sobala ukuthi babetshengisa isolidarity ukubambana kwabantu kulelo bandla labo lezopolitiki.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo oluntu njalo ulandela ezombusazwe zeMelika. Abantu bamelele ukuzwa ukuba ibandla leCitizens Coalition for Change liza kwenzani ngokhetho oluqhutshwe kunyanga edluleyo abathi lwatshontshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF. Bathi akwaziwa lokuza kwethulwa luhlangothi lweSouthern African Development Community olubona ngezomvikela lezombusazwe, olweSADC Troika Organ on Politics and Security oluhlafune izolo udaba lokhetho oluqhutshwe eZimbabwe enkundleni zokuxhumana. Umhlangano lo ubukhokhelwa ngumongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia, olobe enkundleni yokuxhumana eFacebook ukuba bahlaziye lokhetho oluqhutshwe kwamanye amazwe loluzaqhutshwa kusikhatshana esilandelayo. Ibandla le-CCC lithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha, kodwa elezanu PF lithi selidumele edlula, ngakho-ke sesifikile isikhathi sokwakha ilizwe leZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube uxoxela unkosikazi Barbara Gwangwara okubandla le-CCC lomnumzana Kudamun Saka, ilunga leZanu PF njalo okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla elibusayo. Unkosazana Gwangwara usungula lingxoxo.
Disputed election kusho ukuthi khona the president is illegitimate. Sasile nto ekuthiwa yi-illegitimate crisis yiproblem esilayo. Iproblem yokuthi abantu bakhona bona laba abatshontshayo bazenza bona osanqondo abazenza omina mina, but engikutshela khona akuna lizwe elizakwakhiwa, akuna lizwe eliyakhiwayo, but into ezakwenzekala iwutshontsha ngoba sikwazi ukuthi iZanu PF iyatshontsha labasekeli bakhona bona laba abasekeli iZanu PF ungababoni besekela sobatshontsha. They are benefiting whilst ama-supporters abo la nine kwi-chicken in akusela chicken in abazayiphiwa, so kwaphela lakhona phandle. So akula lutho luzahamba vele. Ama-elections nxa e-disputed yonke into iba disputed, and thina sizakontinua siloko sikhuluma ukuthi ama-elections atshontshwa. Engungu yokutshontsha kayitshayeki Gibbs, uyayitshaya njani abanikazi belalele? So yikho sukukhona yi-situation ekhona, whether iZanu PF iyafuna kumele kayifuni. iZanu PF imele ikwazi ukuthi abanikazi belizwe ngabantu abavotayo, lanxani ngingavotanga but ngiyakwazi okwenzakalayo. Lakho ukukhuluma ngama-MPs ethu ngamanga ipropaganda abazama ukuthi bayithengise because iZanu PF isiphelelwe okweqinisweni yabo.
Ye, khonapho-ke Msaka uyeza uyawubheja umama lapha uGwangwara ukuthi hhayi vele loba kuthiwani lokuthi kungakhulunywa ngokuthi kuyakhiwa ilizwe, akwaneliswa lokho ngoba upresident uyi-legitimate ngaso president okhethwe nguZulu ngokutho kwakhe.
Hayi, okhuluma ukuthi upresident illegitimate ngubani? Ngiyomele simbone ngoba as far as we are concerned, an illegitimate president does not go to UN. Upresident wethu ube ku-UN ngoba is a legitimate president. Amanye ama-head of state they are busy engaging leZimbabwe nalokho behlabela ingoma bethi upresident illegitimate. But ilizwe liyiphambili, izwe liyaphambili leli. We were developing this country before election and siqhubeka siyaphambili sidevelopa ilizwe leli lobaba umnanka kwene lebe lokho besithi illegitimate. Bayafika again next 5 years lokho bekhala besithi illegitimate. Ziyekwala 45 years. Engene futhi olandelayo ezanu PF evote lokho besithi illegitimate. Abanye belokho besifa beku-opposition bekhuma illegitimate. U-president is not an illegitimate president. He's a legitimate president by virtue ukuthi ukhethwe ngoZulu oleZimbabwe, imajority yeZimbabwe, abahlala lapha eZimbabwe. So kathesi wonke umuntu is going ahead ngempilo yakhe. Abantu bayasebenza bazenzela imisebenzi yabo, bakontinua baya phambili ngempilo zabo, besakha ilizwe labo. So akula lokho ukuthi illegitimate lokho. Ngabe u-illegitimate, ngabe kahambi kuma-international fora, ngabe kabizwa ngoba i-illegitimate.
Ye, mama Gwangwara,
as we speak, ilizwe liyaphambili, bayayakha sibili, bayayeza ama-investors wona la vela emazweni abathi legitimate.
Ye, akumphendule mama Gwangwara.
Why is like that yanqetshwa yathathelwa i-aid le yayinikwa uthi yikho kuthengisa ukuthi khona amanye amazona awakhuluma ngawo. Gibbs, this is 28 namhla. Sizaphenduka futhi sikhuluma, sesikhuluma enye indaba. 2008 bayenza njalo iZanu itshontshe i-election kuseselo mgabe, bezenza bona izanqondo, kodwa wacina kuphuma indaba ye-GNU eyayaba khona ngo-2009. Why kwaba le-GNU yena umgabe wayewinile? So asineningi. Into ekhona yikuthi ilizwe liyakhala, Gibbs, abantu bayakhala. Ubusumangala ukuthi owavotela iZanu wakhona yena leyo abathi khona yawina ngobani? Why is it abantu bavota ngo-12 ebusuku ema-towns khona ama-ballot papers ayeprintwe emaningi on time? Umuntu ongahambanga esikolo can actually conclude ukuthi khona izekhi yehluleka umsebenzi because yayisebenza from an answer, but they were working from an answer ukuthi idumela because babetshela ukuthi idumela wini ukuthi awine njani. Yikho lapha kokuba khona le nkinga. Yikho sibona-ke izinto zingahambanga kuhle and asoze zihambe kuhle and it's unfortunate ukuthi kona the majority is still going to suffer even those that voted for ZANU PF they are still going to suffer
bamzanga phosela ukugcina sibili ngamafitshane baba
udubeka sonto engesekelisi ukubusa ilizwe esikukhangelayo sikhangela ideology ezanu PF ideology esuthisa abantu abaningi kathi sisingakhangela umsebenzi enzwa ngubaba uMnangagwa uyasitshengisela ukuthi eZimbabwe kuyasuthwa so lokho ababefuna ukuthi bekhale ngakho besiya kuma western countries ukuthi ebe ezosibusa yikho abantu beZimbabwe bathe no through the ballot iaid ayikhuluma yasifuni vele iaid leyo ukhuluma ngeaid encitshizeke izekhayilanda bale aid ama elections sephelile so asilandaba lokufuna uncedwa iAmerica ukuthi ikhathi 8 la sikho okusitshela ukuthi silegitimate ngoba sikho legitimate ilegitimate ivela ebantwini beZimbabwe abayikhuluma through the ballot
amaZimbabweans avota ngokuningi amaZimbabweans avotela uPresident uNelson Chamisa izalo yatshontsha uMnangagwa wazihlalisa esihlalweni sobukhosi esingaso sakhe kodwa esikwaziyo ukuthi uzajinja whether bayafuna kumbe kabafuni gifts bazavuma kuphela ngoba ibilizwe lakho nasoze libuseke
lapha lizwe unkosazana Barbara Gwangwara owebandla leTRIPC lomnumzana kulamunsaka ilunga leZANU PF njalo kunhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe edlelana lebandla elibusayo umdlali womsebenzi wokulibazisa uZulu njalo engumlobi wemidlalo odabuka kwelemelika uHeather Masi ngomunye wabaphatheka kumcimbi walonyaka oyintwasa Arts Festival kobulawayo lapho abukisa umdlalo wakhe eBulawayo Theatre olesihloko esithi Hedi The Life and Inventions of Hedi Lama uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
Umcimbi weIntwasa Arts Festival ungene kusuku lwesithathu lamhlanje lapho umdlali waseMelika uHeather Masi obukise owakhe umdlalo. UHeather olezicoco eziningi ezigoqela ese Outstanding Actress in a Stage Reading Planet Connections Theatre Festivity, Festival Best Seller, United Solo Festival Best Actress ngomnyaka ka-2017 lezinye wamela eleMelika ngomnyaka ka-2008 emcimbini weIntwasa Arts Festival wobulawayo uchasisa awenza emcimbini lo
I'm here at the Intwasa Arts Festival in Bulawayo, Zimbabwe at the Bulawayo Theater with my show Hedi, The Life and Inventions of Hedi Lamarr about the inventor and actress Hedi Lamarr. She was known for being beautiful. She was famous during World War II. She also invented technology for torpedo guidance. And we use this technology now in cell phones, Wi-Fi, GPS, and Bluetooth. And we have another performance of the show on Thursday, September 28th. Yes?
New York City writer, performer, and producer ngilapha kwaBulawayo eKwintwasa Festival eBulawayo Theatre lombukiso wami ukuzotshengisa abantu bakwaBulawayo.
Umqoqo weIntwasa Arts Festival uNkululeko Nkala uthi umcimbi walonyaka ubuthanisa abantu abanengi ukwedlula nyakenye.
Siyabonga iMelika ngokwayo i-embassy ukuthi ikwanise ukusilethela lo mdlalo. Laba bantwana babonela mhlawumbe abantwana abafika eMelika. Siyajabula ukuthi babuyelela ngoba bathi bebe abanye abakhona kulo mdlalo bezobona labo bebe-inspired ngesikhiwa lapho abakwanisa khona. But asibo bodwa abakhona, sinabantwana njalo be-Charleston Primary School. Labo they are part of the festival. Isifiso sethu ukuthi kube labantwana abaningi ababa yingxenye yefestival ukuze imidlalo ingabi kumelele ukuqhubeke iloba thina singasekho.
Umcimbi walonyaka owe-Intwasa Arts Festival uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Imagine It, Experience It. Uqale ngolwesibili uyaphela ngomgqibelo. Umculi otshaya amakatali kuqembu lemakomba uTrustworthy Samende abasuka eVictoria Falls uthi umcimbi weIntwasa uqhakathekile.
Service performer sasa emokomba eNtwasa festival. INtwasa iqhakathekile kakhulu. I mean INtwasa is I think the biggest festival eGobulawayo. Yeah, Gobulawayo. So yeah, it's really important for China kakhulu ukuthi sishaye kithi eMathebeleland.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.